Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 Ncwabakazi 2017 uqolo omhla ka 26 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa.
Mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Isigaba semadobo esiyandise ukutshaywa indlala ngalesi sikhathi lo umnyaka singaneno.
Yazi liphele libahle njani bafoye liphele keze njani as long as dime emva kamoke sithandira izakuphele ayiso zininikeza iphone kanje liwine nge 95%.
Akuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa ngodaba lokungena kumanyano wamabandla osolubangele ingxabano kumabandla la. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Lokhu sekuthiye ezinye ingcwethi zombusazwe zesithi ibandla lezanu PF lilakho kunqoba njalo kukhetho kungaqhubeka kudonselwana amandla kumabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolijini leBhilitane kodwa obevakatshele eZimbabwe ukuyahlola umumo.
Abantu sebethukile kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha sebe abadala sebetshela khona abantu babo ukuthi no ngomnyaka ozayo kuzabe kuzima ngakho kufanele abantu baqalise ukuthenga amakhadi ezanu lokuthi abesintwana bahlakaniphe bazenze abantu bezanu ngoba nxa bengenzanga njalo bazotshaywa kumbe bazobulawa ngendlela ebuhlungu. Ngifike emakhaya eRutenga ngafika kuboFlabusi kuboKaroyi ngathola ukuthi no izinto lezi kazimanga kuhle izanu isilungiselela ngolukhulu kakhulu. Ukuhamba kwaPresident Mugabe eGwanda kuthwalisa abantu beGwanda nzima kakhulu bedinga ukuthi babe abantu bezanu bahambele ubhalo wayethusela abantu washitshela abantu ukuthi no lingabona abantu abazayo lapha abangasibo bezanu libatshaye libabulale lingaqeda lapho bese lifonela amapholisa kodwa liqale lidile labo lina. Khonokho kwenza ukuthi kukhanya ukuthi kuzanu eceleni lezanu PF ukhetho soluseduze kakhulu kukathi emabandleni aphikisayo vele basekhathara kakhulu nokuthi baqalisele ukulungiselela kakhulu ubudlwangudlwango obukhanya buzabe busegcekeni kakhulu njalo khanya kanizanu izimisele ukuthi ibenze ukuze iphumelele kukhetho luka-2018. Ngathi-ke kodwa emuntwini ongakukhangelanga ongavulanga amehlo kangako mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo uwubone njani kakhulu kwezenotho abantu badube kokunganani lokunye okunjalo?
Ukudubeka kakhulu kakhulu mina kimi kusuke kwabasegcekeni-ke kangako ngoba ngingele indlela yokwenza ngayo imali ukuthi ngithole ngayo imali yaseZimbabwe. Imali yangikhona kayitholakali kufanele lithengwe ebantwini nxa ukhangela lobo izitolo zilakho okuthengiswayo kutshengisa ukuthi abantu nje jikelele abayitholi imali kuba zima ukuthi bayithole. Impeta namo lokho okuthengiswa ezitaladeni abantu behamba bethengisa izigqoko vele yikho lapho sokusilela khona abantu kuhambela abangani babo abaningi kakhulu bethi ngicela ukuthengela amasoksi laphana ngicela ukuthi ngicela ukuthengela lokhuyana kwedola laphana. Bona nikhona kokutshengisa ukuthi no umumo lwezo kwamanga kuhle kodwa okulokhu kukhula kusiya phambili yi-corruption ukuthi abasebenzela uhulumende lo muntu ungaze umthole ngaphi udinga ukuthi abhadale imali ukuthi enze umsebenzi wakhe kumba kusize ngento afanele akusize ngayo. Bona kuseyo kwabanzima kakhulu njalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lakho ukuzilungisa kulokhu ngesikhathana esincane esilandelayo. Bona lokhu kuzahlupha abantu abaningi. Abantwana izizukulu ezizukulwane zethu zizathola ilizwe lelilibe.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isigaba samadobo eMatabeleland South siyandise ukuchaywa indlala ngalesi sikhathi somnyaka kodwa lo umnyaka singaneno. Ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi inkomo zasezicuba kungasela madlelo aluhlaza lamanzi esewomile emadamu. Sixoxelo wake wamela lesi sigaba idalela eParliamente njalo engumgcini isihlalo webandla leMDCT umnumzana Love Momoyo.
Okwalomnyaka kungathi kungconywana ikakhulu nxa kusiza kwezamadlelo kule minye iminyaka le siyayisidlule kiyo ngalesi sikhathi. Lamanzi ngoba asatholakala emadamu amaningi kusitsho ukuthi inkomo kazihlupheki lesifuyo kazihlupheki okokunatha. Kodwa ezinye zikhanya sezizwela indlala isifuyo ikakhulu inkomo namadonki. Kodwa kufanani le minyaka yonke lapho siyabo ngalezi sikhathi sesiqala ukufida ukuzinika isikafu lokufuqa ezinye sezithathare kahle zisiyo. Ngathi kulo mnyaka kusasengconywana kwathesi ngoba la mahlamvu asatholakala eganyeni lotshananyana nje ngemakhaya endaweni eziningi kusatholakala.
Abantu bona-ke kunjani lapho eziphaleni?
Abantu eziphaleni kuyamangalisa ngoba sibe lezulu eliningi kumnyaka lodlulileyo abantu balima. Kodwa eziphaleni akulalutho kangako singakhuluma ngalo ukuthi kunenge. Ngoba ngikhuluma nje akade bevele abaningi besebengenile kuhlelo ezokunika laba abangakwanisi ukuzisebenzela i-welfare. Abanye bathola ngaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs okuyiwagcinile esigabeni ngobuningi lapha holisa khona abantu ngezigaba ezithileneyo. Bakhona laba abakwanisa ukusebenza esithi kusebenza ndawonye. Labo bayasebenza bethole usakazana inyanga nxa iphela besebenzile bayathola usaka lomumbu. Kulabanye njalo abaphiwa ngokuhlala nje nxa usebekhulile kodwa bengasebenzanga bethole labo. Then sokubuya uhlelo olunye oluqondane nalabo ababhalisa kuhulumende olwe-social welfare. So kutshengisa ukuthi abantu eziphaleni iningi akulalutho njengoba nje sebekholiswa bethola ukudla ngokuphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo. Okubenzima kumnyaka lowo ikakhulu emasimini izulu beliliningi umumbu nezinye izilimo zasezenza ukuthi zitote zingasazali ngendlela enhle. Njalo futhi okuphinde kwenzakala labade belimile ikakhulu unyawuthi amabele nalokhu nje okunye okudliwa zinyoni. Inyoni zalo nyaka ezihlukile zingaxhwaliseki ukuthi nxa uxhotha zihlala eceleni khonapho zingabaleki zingasela sikhathi sokudla sidla ilanga lonke. So abaningi baswele emasimini ngenxa yokuthi inyoni zikhona zidle kakhulu zaqheda ukudla emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngummeli wesigaba seMatobo edalela eParliamente njalo engumgcini isihlalo webandla leMDCT. Ukumiswa kwenkampani kamabonakude ekweseTV ekamnumzana Strive Masiwa ongumnikazi njalo owenkampani kamakhalekhukhwini iConnect ukuthi ibukise umabonakude wekweseTV sekucunule abanengi. iKweseTV ivele isikhona kwamanye amazwe angamachumi amabili kodwa ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lwayalela inkampani yeKwese ukuthi iqalise umsebenzi eZimbabwe. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kafuni ukupha ilayisensi kamabonakude inkampani elembono ehlukene leyakhe.
Mina akungimangalisi ngoba ngile minyaka eyi-15 ngikhuluma ngendaba zemisakazo zenezi ukuthi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ebone abanye abantu abangaso bakahulumende abangaso ba ministers babantu abasekela ibandla leZANU-PF bethola imisakazo eZimbabwe besenza into ehlukile ngoba mina kuyamangalisa ukuthi any other person oselizweni wonke umuntu ukhuluma ukuthi bafuna imisebenzi bafuna kube nemali yakwaye amanye amazwe bafuna abantu beZimbabwe beqhatshwe and yinto yena leyo iqwese TV kathi zakwenza ngoba iza bethi inhlelo ezijeneyo inhlelo ezinika imisebenzi kodwa uhulumende udecide ukuthi ethi kabakufuni kodwa nje just a few months ago babekhala ngokuthi kona ama-millions emali ayakhithwa kubhadala i-DSTV so ukustopa kwabo iqwese TV doesn't mean that abantu beZimbabwe bazabukela iZTV kuthi ukuthi abantu bazabele kuzebhadala imisakazo yakwamanye amazwe
kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umsakazo lo usemazweni amanye angamachumi amabili i-20 singathini ngakhona lokhu nxa sikhangele isimo seZimbabwe lamanye amazwe
kutshengisela umhlobo wabakhokheli esilabo eZimbabwe abakhokheli esilabo eZimbabwe ngontando kayiphikiswa izihwaba ezifuna ukudlela ezikhwameni zazo ezingelani lokuthi abantu bazwa njani kumbe bacabangani ngoba amboni ukuthi kulo muntu opheleleyo ofuna ukubusa ilizwe ongayalisa abantu ukuthi bebukele ibhora kumbe bebukele amamuvi bezihlekele bezikholisele bekhohlwe njengenduku ezikhozwa ngohulumende weZANU-PF low so kutshengisa kuswa iziphiwi nje ezezalo loba yini ezikufunayo bekuda kulanto abantu abazabayenza yona
Alo ke ngumnumzana Zenze Lentebele ingcwethi kwezokwethula kwembiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fubembula
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo lamhlanje ngisebhinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Spanda ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
ngiyabonga Nkomo
Yes, sizwa kuthiwa kulo daba lapha osoluhluphile eBhinga ologatsha lwe-DDF olubikwalo qhatha abasekeli beZANU-PF kuphela ukuthi babe yibo abalungisa imigwaqo kuhamba njani?
Okwenzakeleyo Nkomo ukuthi mhla ka 19 August ngomgqibelo bengisechunga iChunga indawo yethu elamawadi amabili uward 23 kanye lo ward 1 ezeBhinga North ilama ilezinduna ezine so bemvakatshela isigaba senye induna okuthiwa uSamwenda siyahlangana labantu kanye njalo siyabona imisebenzi kahulumende enziwa kuleyo ndawo ngijonge ikakhulu indaba zemgwaqo ngithe ngifika ngale ngifike ngahlangana lendaba ezimbili ezihambelana lemgwaqo eyakuqala indaba emfike ngayithola ngiyokuthi kulaba sakhulayo abangamachumi amane abaqatshwe ngo-April lonyaka kuthiwa besebenze emgwaqweni yi-Ministry of Transport basebenza ke labo bantwana kuze kwafika kathesi ngo-August abakatholi ngitsho le-10 lomholo sebeze abanye bayekela abanye yibo abalokhu besahamba emsebenzini ngikhulumisane lesiphathamandla semgwaqweni kuprovince eMathebeleland North uinjiniya uMakhokobe laye wakuvuma ukuthi hayi lokho kukhona sibili abantwana laba kabakabhadalwa izimali zabo izisebenzi leza zikabhadalwa izimali zabo umkholo wazo wenyanga ezine wasengirifeya ku-HQ yabo eHarare ngafonelana lo director obona ngezemgwaqo laye wavuma ukuthi kumi njalo so-ke sasesikhulumisana ukuthi kungangcono akhulumela labo ababona ngezemali ukuthi bezame ukuthi izisebenzi lezi zihlawule ngithe ngisesekhonapho kwasokufika-ke abasakhulayo laba abatrenwa kuma-border gaze ama-youth lawanatrenwa kuma-border gaze ebuya ezobona izinduna esithi athunywe i-DDF ukuthi bona bebuye bezosebenza emgwaqweni esesigabeni sona leso ngase mbabuza ukuthi bathunywe mbani basebesithi hayi bathunywa DDF ukuthi sebezaqalisa ukusebenza ngikho ke izinduna kufuze zivume into enjalo
ngokwakuqala yini lisiba lohlupho olunje kumbe selike lahlangana lalo esigabeni sakho
leyo nto isibhakile kakhulu ikakhulu ke ebhinga into ejwayele ukwenzakala ukuthi nxa kuthe khona kuyakubana abantu abaqatshwayo kuma department kahulumende abantu bebandla leZANU-PF bayahamba betshela abantu ukuthi hayi ofuna ukungena umsebenzi akabuye ezojoyina ibandla leZANU-PF behambe bebhalana ama-list abo ama-list lawana abe yiwo aza kuyasetshenziswa ukuthi kuyeqatshwa abantu ngithe mfikile nje kathesi kwenye ward yami ukuthi wayekalungwizi ngezwa kuthiwa khona iriya ngesikhathi iriya iqatsha babefuna ukwenza okufanayo behambisa ilisti zabantu beZANU-PF sacina ke sesingenela senifonela ama-councillors nabanye abakhokheli beriya ukuthi hhayi asingeke sasebenza ngaleyo ndlela kwenzakele futhi iviki edlulileyo i-ministry of transport babona kayisiba abaqatsha abaministry of transport kuqatsha abe-public service commission abe-public service commission bahambile behamba bele candidate enye yeZANU-PF lapho kade uqatshwa khona kusakhiwa ibholoho naw bathe befikile khona ngale bengakaqalisi ukuqatsha mina bese ngivile ngafonela abakhokheli iziphathamandla zeministry kutho ukuthi-ke yizo esuke zangenela kwasokugcina sokuqatshwa kuhle ngoba thina into esiyikhuthazayo nani akekho umuntu odla ukudla okuvela ebandleni lezombangazwe wonke umuntu udla lokho ayabe kutholile kungelani ukuthi usekela liphi ibandla
hayi siyabonga mnumzana Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo ube nelanga elihle
sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla ze-DDF leziZANU-PF ebhinga Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli weBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntu ngamili Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Edwin Dlovu webandla le People's Democratic Party iPDP endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Dlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbono omkhulu kakhulu ophethwe ngo wonke umuntu wezimabe masikhuluma kanje umbono ukuthi ngo-2008 lo-2013 iZANU yatshontsha i-election iZANU yatshontsha ukhetho singazikhathazi ngo-2002 kudala laphana mhlawumbe kukhona kwakuba lokutshontsha kwenzani singazikhathazi but bese sikhangela lokho okubili lokho amatheory akhona ukuthi kwaba lokutshontsha lokufunga esokwenziwe ngomgabe labantu abaku-military ukuthi noma kungaze kube njani abangeke bathathe umbuso bawunikeze emuntwini abakhole ukuthi kamelanga abantu beZimbabwe umele abelungu so kuyini okuzenza ukuthi lokho abakwenza ngo-2008 bakwenza ngo-2013 bangakwenzi futhi ukuthi bethi bona okungahlingifayi kuphi asisoze nama ngangimlalela umgabe kudala ngiyakhumbula efunga egomele ethi yena noma kungaze kube njani ndinopika nambuya nehana ngize ngikhulu ngohlobo lwabo ubutswangirayi ngiyeke afe wabusa iZimbabwe bamncedisa futhi abesibuthweni bathi bona lo vele ongazange ayena uma ngaze athathe ilizwe asisoze simmathele thina simsalute ngiyakubuza ke mnumzana Edwin Dlovu ukuthi kuyini okuzenza njengoba linalisithi every time makukhulunywa ngacoalition ndabe lisithi coalition other positions le kamkhokheli kahulumende vele akunegotiatwa kuthiwa ngumorgan Tsvangirai lingaze libuye libahle njani ba-4 years libuye ligeze njani as long as lime emva kamorgan Tsvangirai iZANU-PF ayisoze ilinikeze iphowa lingaze liwine nge-95% bangcono belwe beliqile benzeni ilizwe lihlaba umkhosi lithini yiyo imisteki yenu eyedlula yonke wonke amamisekelo wenza ulinjene kuqualishini le MDCP ezigajwa ukuthi lama number but befake phambi kwabo umuntu ongahlonishwa izana njalo futhi umuntu labantu bezimbabwe basamvotela nje sikhathele asakwazi ukuthi sasa kuzaphumana
ye mnumzana uDwin Ndlovu ulalo yine lokugcina
2028 asangena sibambene izano engasoze irige ithi khona yopositioni idliwe kodwa nxa sangena sehlukene waba ke lobuthutha obuthile kusayidikeni kamorgan tsvangirai abantu bakhe bayala ke ukuthi kube ne-agreement i-8% e-MDC yaphiwa umakona ngayi 8% lena yayikhona ihlangene le satsvangirai irigi ngabayenzayo engasoze yenzakayo lokho kukhulunywa-ke ngumgabe kukhulunywe yi-army kukhulunywe ngani kwethusela phela before i-election kumele kube lokwethusela okuthile kuzenza ukuthi abangamagwala bahlale ezindlini bathi ukuvota kuzancedani njengoba izanu njengoba mgabe njengoba i-army sithi yayisezinika amandla-ke lo azangaye empini bantu sebezihlalela phansi abezanu sebehamba boningi sebevota i-tactic yawena leyo kuyini-election kodwa-ke ngayisidliwe isidliwe i-sadik yayiseziyivumele izanu ukutiyalela esifundeni idliwe i-au yayiseziyivumele izanu ukutiyalela esikhundeni idliwe i-united nations yayiseze yivumele njalo yikho singahamba ngobuningi sinika abantu i-confidence ukuthi sibambene abantu bavote ngobuningi i-rigging ibanlutshwane i-rigging ikakhona nxa amanano ephosa ehambelane abe seduzeduze-ke kuyarigeka 2008 kwakuyithuba elihle lokuthi ngayizane yaphuma kodwa-ke abantu-ke baba-selfish engiyibona bakathesi ubu-selfish bangikhona bukhona njalo yibo bungabisela emuva umanyano wabantwana bezimbabwe ngoba sonke singabantwana bezimbabwe sesidubekile ngombuso wezanu sithi thina sasikhetheni izanu singayikhipha-ke sesizakhuluma ngokugezisana siqinane sibone ukuthi onguye olungele ukuthi angene ukhohle elizwe lezimbabwe ngubani kathesi injongo yethu kayibenye ukuthi leli bandla selibulela umnotho ezimbabwe leli bandla selicilazisa abantwana bezimbabwe kaliphuma esihlalweni yikho kumele sikukhangele kathesi okuningi sikukhangele ngokuya kwesikhathi ngoba singaba nenjongo eziningi sikalise ukuthi sifuna umuntu onje sifuna umuntu onje esiyeqa sikukhamana sodwa izanu ivukile laphani ihleke yikho sifuna ukuthi sithina kathesi sibambane singelani ukuthi ubani unje ubani unje singathatha umbuso-ke yikho maybe sesingakhangela ukuthi kambe sifunani sifuna ukuthi ilizwe likhokhelwe ngomuntu onjani ngabantu abanjani ngawaphi ama-policies kuhle kakhulu siyabonga imibono kandlovu kodwa kathesi injongo ukuthi asiqale siqingekezaleke khona bese silungise umuzi wethu-ke sesithanile ingcekeza yaphuma phansi
mnumzana bhekilizwe ndlovu nanto-ke udaba ungahle usigqibele uhlelo lwethu ngembono yakho
siyabonga gatsheni boya benyathi ebeka kahle indaba but uphinde uzithikisa angayazi ukumbe uyakuzwisisa khonapho ukuthi abantu bazayekela ukuyavota ngoba besesabe ukukhulunywa yi-army i-army kukhuluma kuphela malifake usangirayi phambili ingavela lifake umorgan phambili i-army yethusela ma i-army isethusela abantu bayakhumbula ukuthi hawa ingwele lezi zake zalwa kathathu le belokhu beyiwisa bethe bayethusela bayiwisa yini ezenza kusasa ukuthi le yayilokhu iwiswa inqobe kusasa mina ngila inkinga lokuhlangana kwenu lokumanyana kwenu inkinga engilayo yinhloko yenu elifaka phambili yenza abantu bonke nje bathi hayi ma kusenziwa kanje empi uyasho kahle futhi ndlovu ukuthi abantu bagcina bengasayi kuyavota I don't know ukuthi uyakuzwisisa ukuthi uyaziphikisa khona ma bazoyenza njalo vela ku-2018 amasosha ngatona vela simnikeze umorgan tsvangirai phapa so what how are you going to stop that so ngicela ukuthi ngiku-challenge even as I go ukuthi icabange ngakhona ukuthi inkunzi eliyifaka phambili sebeyigwebe bayigweba bakithi inamantshwezwintshwezwi nemisikuzintshwezwi lizayimenda lithini
lo-ke ngumnumzana bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
si
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazoo lapho obe kule ngxabangxoza khona kumalanga ambalwa edluleyo. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF babikwa befike kulindawo badiliza izakhiwo besithi bathunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Siyakwamukela Mancube.
Ngiyamukela lami.
Ungaqala ngokusichathisela ukuthi uvela ngapi ekhaya njalo wafika njani khona ngapho eplazini leManzo.
Alright, mina ngivele eSlovel lapho kuthiwa eDamba eLobagweru. Umkami ngiyovela eMandarweni. So mina lapho eplazini leli ngabuya ngo-2000 kuthiwa Jamba nje masimini Jambe semasimini lami umkami wabe sithi hamba la uyodinga insimu ngoba yena wayesebenza eHarare Town. Sasengidinga lami insimu seManduko napha eMazoo. Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifona imuli ukuthi zigokani konke konke khonokho. So into esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo i-BP so ihlala ikhwelile i-BP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa Jamba nje emasimini asathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basikhiphe eplazini. Thina sesifuna ukujubeleka asisafuni ukuphuma eplazini le ngoba sesasukuluzwa sesisikhathi eside lokhu besihlukuluza asisafuni ukuphuma eplazini le. Sila ngokulima lokho so umumbi wethu waphambaniseka ngenxa yamapholisa wona la. So kulo nyaka silalutho noma ukuthi ngidinga ibhakede lokuthi ngithengise ngigade ngoba iklinikhi yethu ikhatshana ukuthi ngiyohlola ukuthi i-DP yami ime njani. Ngiyabengela ngisho imali yokuthi ngigade ngiye ekliniki.
Kungaphi lapho abantu abadobhadobha khona okokudla lokokugqoka lokunye?
Sithwele nzima anti izinto zethu zadilizwa izulu lisina. Kulo nyaka izulu lana kakhulu kudlule eminye iminyaka yonke le. So ezinye impahla zethu zayezokokuqonda ukubola ngoba zazinetha every day ekusukusilala phandle sivuka lokusiphandle konke le ngubo konke lo mumbi lwanomunye wawomile esasiwugayisa konke kwakumela kubola ngenxa yezulu.
Sike saxoxa lamagqwetha alimelayo khona ngapho bathi bona basalincedisa.
Namuhla sike sakhuluma lali gqwetha lethu lithi I think lapha sofike ekugcineni uthe ngizazama lapho engiyenzama khona ukuthi benze ukuthi kuthule lokho. So sibona ngathi vele laye uzazama ugqwetha uthi ukuthi intozime ngoba sesile sikhathi eside besihlukuluza.
Kodwa ubufakazi libuthatha ngapho ukuthi bengabe bethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Manti bangakufikela emzini wakho uyabukhona wena anti.
Mhm.
Bayehle baqalisa ukutshaya indlu yakho ebeyiwise lapha sithi phume eplazini likamama. Umama sefuna indawo yakhe phumani lapha sithi kanti lithunywe mbani bantabethu kanti indaba lisihlukuluza kangabathi ngumsebenzi. Thunywe ngumama uGrace ukuthi phumani lapha eplazini. Ye ibufakazi bethu ngoba bayazikhulumela bodwa wona amapolisi ankhona.
Manje izikolo-ke abantwana baqonda ngaphi?
Isikolo sikhona esinye khona ngale Mazoo esemayini abantwana ethi babehamba khona kodwa isikhathi lesi okwayenzakala ijamba nje yona le bahlala nje isikhathi eside. Sahlukuluzwa ngomathi bahlala izikolo zaze zavalwa bengayo isikolo abantwana ngoba amaphoyisa antingitshela ukuthi bakhona le mabhumgezi babe babisele ukuthi liyangaso abantu laba bayasihlukuluza konke la bantwana.
Ye ngaphambilini kwalingxoxo uthe amapholisa la ayatsho njalo ukuthi abavumela abantu besedlula ukuthi belibone.
Yayi abavumi nje noma ukuthi ibone imota noma ngingathi ngiyanti ngikwesinye isikhathi ngingafonelwa nomihlobo sami ukuthi ngiyagula ngapha ngibhatele amaphilisi e-BP engafika khona ngale gedini ne-boom gate bayahle bemyalisa ukuthi akungenwa ngapha kula bantu bahla buyele engangeni bake bahambe emapholiseni ngathi amapholisa engathi hambe uyedlula kumuntu lowana bona bengafikela futhi bakutshela ukuthi buyela bheka kula bantu lapho oyakhona umuntu lowana driver buyele. Elamele ukuchina lokuthi sesihlukuzwe kakhulu eplazini leli ngono noma amagqwetha ethu asimelele ukuthi sinike incwadi sikhonapha singaphumi lapha ngoba sazise ubuhlunga kwesikhathi eside khonapha eplazini.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazoo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha. Yilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu emadasadasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.